Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obese phayindaba ngolimi lwesishona. Lingayalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 24 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku lwezizalwane zalelo lizwe ngokuphatheka kumisebenzi yobugebengu.
Yebo, sicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle, sikutshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo, singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe.
Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni okuqale izolo kugqitshwa lamuhla.
Kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sona ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha, thina sihlaziya osokwenzakele.
Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zikhuthazana ukuthi zizibambe ngoba ezinye zibangela ucuku kulelo lizwe okulemisebenzi yobugebengu okwenza ukuthi abanye abavela khona le kule South Africa babazonde. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abukuza ikakhulu abangela maphepha okuhlala ngokusemthethweni kumele baxotshwe ngoba iningi labo liphatheka kumisebenzi yokuganga bese phula umthetho. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Ben Cabangani Chabalala.
Angiyiboni ilicebo elihle, ngibona ngathi bafuna ukuzithathela umsebenzi wamaphoyisa bawufake ezandleni zabo. Angeke kusize ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo, okuyinto okufanele ukuthi ukhulumende weSouth Africa ayingenele kakhulu, abone ukuthi bonke abantu baphephile ngenxa yokuthi khumbula ukuthi uma kwenziwa leyo nto angeke yenziwe kuphela kungeladlame. Into zeSouth Africa siyazazi, so uma belimaza umnotho waweSouth Africa ngenxa yamaforeigners babe izinto engekho right. So thina sithi u-government we-South Africa akayingene lento ayikhuze ayikhalimele ngenxa yokuthi kwawona lawo ma-foreigner ayisibo bonke abangela maphepha. Bakhona ama-foreigners abasemthethweni abasebenzela kahle e-South Africa abangela nkingi. So thina sithi u-government we-South Africa lweZimbabwe kababambisane bahlanganisa inkulumo, kungabi khona udlamo ngenxa yokuthi ekugcineni singabantu sonke, njalo lathi siyafisa ukuthi siphilisane kahle labanye.
Manje ngasela ukuthi lina njengabantu abadabuka eZimbabwe lihlezi njani, alichaywa luvalo na ngalisizwa imbiko enjalo?
Uvalo njengabantu abadabuka eZimbabwe luyasichaya kakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu sizele khona lapha eSouth Africa, sinabantwana sihleli nemuli zethu. So ngizathi mphumile ngiye emsebenzini, ngabe ngingakwazi ukuthi endlini lapha engishiye khona imuli kuyasala kusenzakalani, njalo lami endleleni ngabe ngingakwazi ukuthi kuzayenzakalani lapha engabe ngihamba khona. So uvalo luhleli lusichaya ke ikakhulu ebantwini baseZimbabwe abasebenzisa ama-transport ngithi amatekisi abagibela besiya emsebenzini. So uvalo luhleli lukhona kakhulu ngoba kawukwazi ukuthi lapho ozoyehla khona uzohlangana nani usiya emsebenzini, kuze kube ngcono kulaba abahlala endaweni ezifana nasemakhitshini ebalungwini, ngoba lapho kungathi kusaphephile udlame alukabi khona kakhulu. Kodwa endaweni ezifana nasemalokishini nakwezinye indawo siyake sizwe nje ukuthi hayi kube le sivuka mpuzana kona abantu bagijima okwesikhatshanyana so asiphepha makungakho ngithi sicela ukuthi abaphetheyo basilungisele indaba leyi ingaze imemethe kakhulu ngibe sengisithi kubafowethu abakuya ezweni laseZimbabwe siyacela bakithi siyacela labo behlise uzami udlame ngenxa yokuthi ezinye izinto ezenzakala eSouth Africa siyazidalela thina abantu bekhaya sebavuka ubunyamazana lapha eSouth Africa yibona sebentshontsha kakhulu yibona sebebamba inkunzi babamba inkunzi baze babambe lathi esibuya labo ekhaya abafowabo thola ukuthi banje inkunzi banje ngumfoweni so lento leyo ibuhlungu kakhulu abantu bekhaya besicela ukuthi baziphathe kahle endaweni yaseSouth Africa kwenzela ukuthi noma abasiphetheyo besiyasikhulumela besikhulumele lathi singabantu esibukeka sisezingeni eliright ngelokuphila esikwazi ukuphila labanye abantu ngoba angeke bayesikhulumela uma singabe siqhubeka thina siletha udlame manje endaweni yaseSouth Africa kodwa ke besicela ukuthi abantu basekhaya siziphatheni kahle sitshengiseni ubuntu bethu esikhule ngabo singazenzi inyamazana ngenxa yokuthi sesikwelinye ilizwe ukuze besiphathe kahle abantu beSouth Africa kasiqale thina sihloniphe indawo yabo sizihloniphe lathi kwenze ukuthi sibe lesithunzi ezweni laseSouth Africa.
Alo ke ngumnumzana Ben cabangani Jabalala isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe competence based education for socio economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla. Ngaphansi kwalolu hlelo kulolwe continuous assessment and learning activities kumbe ikhala lona inenge elikhonona ngokuthi lithwalisa abantwana abavela kumndeni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuyemoyo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi abasuthiseki ngendlela uhulumende ahlele ngayo imibuzo ayibuza abantwana besikolo labazali ngohlelo lwekhala. Umoyo uthi kungaba liphutha elikhulu nxa uhulumende engekela ulandela izikhalazo zabafundi ababalisi labafundisa labafundi esokuthi aguqule lolu hlelo alwenze lwaneliseke.
Imbuzo ivele yakhandwa ukuba abantu bengayikhuluma ngezinto eziqakathekileyo kodwa abantu bakuvezile ukuthi uhlelo lolu ngani ngikhona sifuna ukuqalisa ngokusungula i-curriculum entsha thina sihlaziya osokwenzakele kube lokukhonona ukuthi kade indaba singani siqala phansi thina kumele sihlaziye iminyaka eyisikhombisa lapho i-curriculum leyi ekade siqalele khona. Okunye akade kuyindaba egudwini ebantwini ikhala indlela lamasu okufundisa konke lokhu siyakunanzelela ukuthi uhulumende njengoba kade engakugxilanga kikho imibuzo uyakwazi ukuthi kazimiselanga ukuthi akulungise yikho abadala abafundi ababalisi engafunanga ukuthi bekhulume ngakho. Kodwa-ke njengoba imfundo ingeyethu thina abanikazi babantwana imfundo ingeyethu thina abanikazi belizwe singalibali ukuthi kulezi nsuku umongameli uhlale etshela abantu ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Lathi-ke sifuna ukwakha imfundo yethu asisoze sime silabazali asisoze sime silengani ukukhuluma kuze kulungiswe nendaba yokuthi uhulumende abhadalele indleko zemfundo. Uhulumende alungise indaba yekhala ihambelane lakhonoko kuse ikhono esesilibonile kumbe ubuciko esesibubonile emntwaneni kakuyegxilwa khona phikhala igxile ebucikweni bomntwana. Asisoze sime ukuba ngumsindo ukuthi uhulumende kungumlando wakhe ukubona ukuthi izikolo zonke ziyenelise ukuthi umntwana noma ekusipho isimo afunde. Engabe ngumntwana wesigoga, engabe ngumntwana okhubazeke ngenye indlela, kodwa isikolo lesikolo kumele sibone ukuthi siyamemukela umntwana lo.
Lugqitshwa nje lolu hlelo kuyini likukhangeleleyo njengenhlanganiso nguquko bani elikhangeleleyo?
Thina njenge-ATUS sikhangelele ukuthi uluhlu lwekhala njengoba leyi kuyi competence based curriculum. I curriculum uluhlu lokuhlela lwezemfundo olugxile kwezobuciko obuthile sibone emntwaneni. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi ama resources izinto ezidingakalayo zivela kuye, hayi ukuthi kube ngumlando wabazali. Kungumlando kahulumende ukuthi abone ukuthi izikolo ziba kuzinga elizenza umntwana angathwali nzima ukufunda, ukuhlela nokukhetha indlela afuna ukuthi afunde ngayo. Lokhu sikutsho ngoba indlela Masanga Commission report yamtshela uhulumende ukuba nxa engena kulolu hlelo ngaqalise isikhwama okuthiwa i-Education Equalization Fund esiyiso esizamncedisa ukuba enelise ukukhokhela zonke indleko ezihamba lezidingo zomntwana.
Lo-ke ngumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro utshele Studio 7 izolo ukuthi uhulumende uzaziqakathekisa izikhalazo zikaZulu ngalolu daba. Kusenjalo, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, unkosikazi Patricia Chabalala, utshele iStudio 7 ukuthi banobela uhulumende ngalolu daba.
Bona njebe kukhedo buhle kodwa kuyahlukuluza ngoba kuyadinga kakhulu. Asonelisi thina ukuthenidathi njalo izikolo eziningi azila i-access to i-internet. Futhi njalo kunjalo lolu hlelo kuyatshengisa ukuthi lo ngumnyaka lo ngonothike kwenza kube nomkhandlo phakathi kwabantwana. Luqukethe kakhulu kwezinto ezilele loba lukhipha nje i-30% okuthi kumali kuhlelwe kuhle lwahlelwa kuhle nje akumelanga kube nobunzima obungako bokudura obokuthatha isikhathi obokuhlukumeza abazali ukuthi benzele abantwana ikhala. Hayi, lusithathe senzile
kahle kahle. Kuyini okukhathaza abantwana lapho ukuthi beqhube kuhle izifundo zohlelo lolo?
Okukakhulu yukuthi kumele ba-research baye lapha nalapha baye lapha bedinga ne-topic yabo-teaching. So thina imali yedatha silayo ngebeka abantu abazali abaningi abasebenzi ngabantu nje abahleziyo yehluka nabafoni zabanawo nabanye abathuba bemali bebekhala kuthi hayi lokhu kuyasehlula nebazi yakhona sisonelithi. So abantwana abaningi kuphinde kube njalo kuletha ukuhlukumezeka ebantwaneni, bathole ukuhlukuluzwa, ba-abuse nje, bahlukunyezwe sexually yonke into nje, kuletha nje ukungahlaliseki kwabantwana.
Lisho ngani ukuthi bengabe behlukuluzeka lapha?
Umntwana ahambe esiyadinga i-research, esiya-research achayisane labagangi bezu bamdlwengule kumbe nje bamhlukuluze bamtshaye ngoba kwesi sikhathi abantwana labo uyaphuma ahambahambe uzuphume bawusingena ntambama bayadinga sisiphinga kathi akumbonelanga ubani akumbonelanga ubani. So khona ukuhlala kuvi kakhulu ngoba kuthekeka into abantwana labo sebethatha i-advantage yokuthi kuthiwa ngiyadinga iya-researcher yena besezihambele endaweni zakhe esiyakwenza umnyezo ebalethela inkululeko enkulu ukuthi bazenzele nje ubathanda ukuganga. Thina sikhula besenza i-agriculture siseprimary kuthiya phezulu wezire kwaba kulutshwana kungabandleko sesikuyahlupha kube ndleko eziningi njalo nabatitshara abafundiswa ngakuhle nabuhlelo bebabezabo abalizwisisi okukangcono liyekelwe nje nxa kuyukuthi kwehluli kubuzithiswa zonezi izinto noma kasinabali singabayanga siphakathi kwebunzima asilamali yokudinga idatha sifundisisa abantwana labafoni wona la akhona singayi mali abantwana abaningi badikeka besiyacela umntwana ngumntwana kumele akhiwe indlela eyivikelayo
selokhelo waqalayo lolu hlelo lake laba lethuba yini lokuthi likhulume ngalo lababalisi kumbe lohulumende kumbe lezinye nje inhlanganiso abakaze bebuye ukuzokhuluma ebantwini?
Abakaze bona bakahulumende bebuye kodwa izakhamizi eziningi zikulethile uhlelo kubhubha ukuthi lawa Progressive Residents Association bekhala ngabe ukuthi sobe bahlukumeze kakhulu yikho okwasezikuthi besixoxisana nje singabawazi ngabe sibe lo hlelo njenge Bupla Trustisa nabawazi nabawathi chairpersons ukuthi bakhulumisana nabantu bagade information badinga information yokuhlukuluzeka kwabo sayicompila sayithubeka sesayithubeka siyibhukha kumnini usofithari wethu we-education ubhenimoyo ukulungisile lokho umnike sikuligadalana nathi exactly sancedisana nabawathi chairpersons bethatha i-information ebantwini zakhanini.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Patricia Chabalala obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eZEC izavula ugwalo loluhlu lwabavoti iVoters Roll ukuthi uZulu ahlole abone ukuthi amabizo alotshwe kuhle na lokuthi avele ekhona na kuloluhlu kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika ngolwesithathu lweviki ezayo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kamphe ixesha lokungena esikhundleni alungisise umnotho welizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Emsakazweni kaStudio 7. Hayi, siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Namhlanje zokukhuthaza lamabalaleli kaStudio 7 ukuthi hayi, manxa sirekhoda, singarekhodi abe made madoda amarekhodi. Kasirekhode 1 minute, loba 1 minute alabasekhenzi, ukuze ukuthi sikubala ama-odile maningi. Njalo singarekhodi daily ukuthi uthole ukuthi umuse rekhodi landelisela, hayi. Sifuna ukuthi sinikeze abanye laba ama-chance ukuze injani dawube rekhodi abo ama-message efunde. Wonke umuntu i-message yakhe efunde lapha kuStudio 7. Sifuna ukuthi wonke umuntu uhambe ngokufana nayo. Ye imeseji ingadluli irekodi ingadluli i-1 minute, hayi 1 minute some seconds ine kungene yomunye la njalo ungarekodi daily, ungarekoda namuhla la urekoda loba kuvikezayo ukuze ukuthi labanye nayo ifundwe. Ye siyabonga, hayi lapho ndabenza ukuphuza nje kuphela akukone ngizokukhuluma.
Dalibonani kuStudio 7 ihlobo zethu silibingele ngentambama enhle kontungamili awubakile opresethi Jeremiah khona ngapho bantu benkosi bonke labo kifstube ake ngithi thathele ithuba ngamafitshane ngithi mina sicela ukuthi umongameli uMnangagwa uma ese-announce ama-dates of election ehle e-announce loku-resigna kwakhe ukuthi laye futhi use-resigna. Okwesibili ehle etho futhi ukuthi uMthuli Ncube laye asa-resigne ngoba kumehlulile okwezimali. Sizwile mhlankwana zokuthiwa kuzanywa ukuthi khona kube laye ngani kulokuthi ama-business ayasolwa ukuthi indaba ekhweza ama-basic commodities abo, kanti nguye owabatshelayo ukuthi khona umuntu ulelungelo ukukhweza izinto, wathi ongelalutho lokukhweza akhweze ibhulugwe lakhe. Lamhla siyebakhondema, akusebenzi njalo. So siyacela ukuthi konke lokhu ehle kubeke ehle resayine yena, iparlamente yakhe ehle igcine ku-operator eyidissolve ngoba iparlamente izoba khona ngemva kwama-election namafitshane. Lingenzele ifeva lingitsheleke uhulumende weZimbabwe Mashonaland. Njengathi thina bakomthwakazi ngapha vele sikhathele ukusenzelana namashona ngendlela abasiphethe ngayo, basidileze kakhulu. Angibonge.
Nitshona njani Studio 7? Nitshona njani Studio 7? Siyabonga ngokusitha indaba ezinhle. Ngithanda ukuthi ngikhulume mayelana ngamadoda la ezanu-PF athi wona ama-businessmen yiwo abafuna ukuthi babakhiphe embusweni. Into abayenza iyahlekisa kakhulu ngoba namhla sebe sithi bona kasibuyele futhi siyethenga izinto eSouth Africa sika kuyabe kungasela jute sisiyala sinoke sibhodiswa ndawo yinye kathi vele bona you can rig the election but you can't rig the economy nanko kathi sokulithwa lisenzima zamanini ukuthi lilungise sibone sifuna ukuthi sibone lapha eliyakhona idola lizangelime ukuwa lala noke lisiwa till lizaze liphume kuphela
salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu bayathabela lawo mayokopti special o-Anglican isibindi bethi sibanda laba bethi khona abantu beZimbabwe bayathanda ukusola sirayithi sisole ngamayokopta ngoba iZimbabwe kayisakuthinje izanu PF lo momubi sengaba ngamayokopta okutshaya abantu izanu PF iyakwazi khayisela abantu ubabona bethule so besesaba ukufaka ukhetho kunengele ukucabangayo vele izibozi zodwa ukuthi lihlukumeza abantu bese mangala abantu bemathabelelendi unxa ungafuna i-triple CY ungavoteli izaphumbu voteli MRP dani ukusukuma sibili ugcinisa imihlathu siyavoteli izanu PF lokuhlupheke sikuhluphekayo athe abaningi babuya befile emazweni kathi sikunje ukukhuluma ngedudulu abaningi basazonyamalala kodwa yethula abazali namayouth obhuti bethu besupport izanu PF into ebuhlungu kakhulu ukuthi lokuhlupheka lokhu kanti bona baphila kuliphilizwe bathenga ngaphi bona bahamba ngaphi bona bangaboni ukuthi izanu ihlukumeza abantu kathi sibabevala bethi bona kuthiwa ye ama-opposition yakhweza izinto ukuze izanu isolo othm laba balamashezi abantu bezanu PF osiphatheleni laba balamashezi ama-ministers ezanu PF yibo ababathumayo kodwa abafuni ukukhuluma iqiniso ngoba vele bona batshontsha yonke indawo yikho besithi ngabantu be-triple C abayenza izinto zikhwele kanti yibo abayenza izinto zikhwele so sikhathele ngebandla lezanu PF lalo ntini la ingamuzwa that day sesithi yena i-triple C ithwala abantu ukuthi be-register i-followers ngoba e-force abasela abantu i-triple C ngaba namabhasi okuthwala abantu shuwa usebhuko lamanga untini shuwa uzuzani kuzanu PF kwapho ngama-ovete abaholi lutho lalo we-FA ubhizi ye-triple C siyehlulekile kwama kwathini kanti bona bayenzani be-EFL kayekele bona ukuthi sizehluleka na ukufaka amalunga ethu
mbingelele enkundleni livuka njani basakazi hayi siyavuka basakazi ndithemba liphilile hayi siyasizwa isikhulumeli sezano ubaba lowu okuthiwa ngu-Angiston Sibanda siyamuzwa into ekhathazayo ngalowu ubaba ucabanga ukuthi izano ikhona into eyenzela ifavor abantu baseZimbabwe izano yafakwa ngabantu baseZimbabwe izano kufanele isebenzele abantu baseZimbabwe ingasebenzi ingathi yenzela abantu ifavor kungalungisa umgwaqo wodwa osuka eHarare usiye eMasvingo kuyakhuluma iminyaka leminyaka kuthiwa izano i-new dispensation iyasebenza ngomgwaqo wodwa elizweni kambe uma usiyathenga ama-helicopter asisoli sikhulumeli sezano Angiston Sibanda kodwa abasolayo bakhuluma iqinisa njalo vele kuyatshontshwa laphana singazi mhlawumbe wena lawo bayakuchathekela lokhu abakutshontshayo yikho uzwakala sonke isikhathi uhlala udifenda kakhulu kodwa-ke hhayi siyakwazi ukuthi lawo udifenda isisu sakho ngoba kukhona okutholayo kambe wena ma ubhekile awuboni yini ukuthi abantu bayafa ezibhedlela kumbe yikuthi wena lawe ungomunye oyelatshwa ngaphandle kwamazwe yikho ungakuboni lokhu i-government uma isenza izinto ingayenzi izinto ingathi yenzela abantu ifavor kufanele ikuzwisise khona lokhu ukuthi kuwumlandu wayo ukuthi ibone ukuthi omunye lomunye umuntu ozalwa naseZimbabwe uyathi uma egula uyathola loba iphanado esibhedlela hayi lokho kukhulumayo ukuthi abantu indaba besola abantu kufanele besole vele ngoba into laphana zihambi kahle mhlawumbe lawe ngelilanga uza kuzwisisa khona lokhu uma ungasayiphiwa imali yokuthi uyelatshwa ngaphandle kwamanye amazwe uzokubona
basakazi westudio 7 sanibona angihlale phezu kwesidaba angachithi isikhathi sizokuthi ukhulumende uthenge ama-helicopter hayi kuyahlekiswa kwaseZimbabwe kuyahlekwa loba kufika angawani ama-helicopter ezibhedlela kungelamithi ezibhedlela kungelamtshini so ama-helicopter angawani ngoba uzamthwala lowo muntu umphuthumise ngaleyo helicopter ufuke umenzeni kungalamithi kungalamtshini kweZimbabwe bekuyiplani nje yokutshontsha imali wabo labo mnangagwa obavela nti bahlala baphila ukutshontsha bekuyiplani ngoba sizile intengo yama-helicopter bofanele ithengwe ngayo le ntengo bona abayithenge ngayo okukhomba ukuthi nje bekuyiplani ukuthi batshontshe imali bese becasha ukuthi bathenge ama-helicopter kodwa imali eningi ingene ezikhwameni zabo ngoba ma i-helicopter izabiza 2 points kodwa kuthi uyithenge ngabo 10 points kuthi uyabona nje ukuthi bekuyiplani ukutshontsha imali kanti babayebeneli bona bazatshontsha kuze kube abeneli na bazatshontsha kuze kube nini hayi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 0818 465 0318. Amapolisa athi ukusetshenziswa kwamafutha ahluba ijwabu lomuntu abemhlophe sekusabalele njalo elizweni njengeminyakeni edluleyo, kugoqela lasemaphandleni lapho labezempilakahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha labo nxa sebethe balimala ngenxa yokuthi ijwabu labo lisuka ligugudeke lingenelisi ukuzivikela kunhlansi zelanga. Intatheli zindaba iStudio 7 uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Banengi abantu abasebenzisa amafutha achiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempilakahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela iCarolite, iMovette kanye leEpiderm kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixwatha.
Sasingathungeki sonisikini selikhona ukuthi kubambane izinyama. Sathaze sithole nzima, sathi saluza izimali eziningi. Uthi manje wane limelela ngaka linyanzwe ngamambodlela abangani bakhe. Ezethungwa ngathi manje. Sihambe sihambe esibhedlela kwathiwa umntu kathungeki lo. Inyama lezi bezingasabambi kuhle kuhle.
Ubunzima lobo bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo semathebeleleni North kuhlangothi lwezempilakahle olwe epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba, ama hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa ukuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuyile kwankhona, obviously it is difficult ngendaba yokuthini iskin sakho vele sesifragile khona ngokwazi.
Okunye njalo umoyo uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama-products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i-product playing abalimited ku-society. It means laba kusebenzisayo abangeke bebe baningi njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Akula indawo esingathi thina it's specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthi
Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhleko zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela. Ugatsha olubona ngezemfundo lugqiba namhlanje uhlelo lwalo lokuhlaziya imfundo olwekhala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.